Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 18 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza.
Kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni.
Ukuthi ukuthi service labantu ama-representatives esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana, usokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo.
Ibandla ZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza.
Sesiredi kabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezi zalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza. Izolo kule mfanekiso kamabona kude ebithunyelwana emafonini itshengisa abenhlanganiso ethiwa South Africa First ixhasana lamapholisa ukususa abantu bokuza endaweni zabo edolobheni leTefontein. Kubikwa lezi zehlakalo zenzakale endaweni ezijiyeneyo ezigoqela leSoweto. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Okwenzakala eTafelfontein sithole nje kakhulukazi ukuthi kube khona ukuhamba kwamaphoyisa bebheke izitolo zabantu abangenamaphepha, befuna njalo nabantu abahleli ezindlini okungekho emthethweni kumbe bengenawo amaphepha namalungelo ukuba kwela South Africa. Sikubone ukuqala endaweni ezinjengako Eldorado Park, lapho iqembu elezepolitiki elibizwa nge-Patriotic Alliance elanqoba khona. Ngakho liqala ukuhamba lithi sesahamba sathembisa abantu ngesikhathi sekhetho ukuthi abantu bokuza abahlala lapha ngokungekho emthethweni sifuna baphume bahambe. Ngakho sibone beqala lokho, so siyabona ukuthi ngemva kwalokho indawo eziningi nazo ziye zalandelela nabo Rosetten zabo ukuthi bazingenele emphakathini behamba bexotsha kumbe belwisana kumbe bebopha abantu bokuza abahleli okungekho emthethweni.
Lona udaba lobandlululo lwabantu bokuza, i-xenophobia, kuyenzakala yini? Ngoba sizwa sokule nhlanganiso ezimbalwa ezingani ziyakhuthaza khona lokho, unjani umuntu?
Indaba yokulwa ngokohlanga kumbe inketha bechabi ukuthi abantu ababukuza kabafuneki la iyenzakala yona. Kodwa kufuneka sizwisise ukuthi ngesinye isikhathi kulokukhalaza kwabantu ukuthi abantu abangenawo amaphepha namalungelo okuba eSouth Africa kufanele bangahlali babe khona. Kungumthetho lokalikhi lizwe elifuna abantu abangenamaphepha okuba selizweni ukuthi bahlale bekhona. Ngakho siyakuthola ukuthi kukhona lapho esithola abantu besilwa ngokusemthethweni ukuthi cha, sikhathele ngabantu abahlala kuleli lizwe abangahlala bengokungekho emthethweni njalo bayenza ubugebengu kungabi nendlela kubathola ngoba imininingwane ayikho ndawana thize lapha kuhulumeni okwenza kube nzima ukuthi nabantu abenza lobu bugebengu babantu. So kufanele ukuthi sifukanise phakathi kwabantu abafuna ukubona iSouth Africa ihlala abantu abahlala khona ngokusemthethweni nalabo abanenzondo jikelele eyabantu bokuza abangafuni nje umuntu wokuza. Akhona amaqembu amabili wonke lawa khona.
Mazwi bani ongawachiyela izizalwane zeZimbabwe esezidlela evalweni ngokubona imfanekiso kamabona kude lokuzwa ukuthi kukhona okwenzakalayo? Bengathatha manyathelo bani? njani ukuthi bazibuthole bengekho engozini yokuxotshaniswa ngabantu beSouth Africa.
Isixwayiso sethu ngesokuthi abantu kabahlale bephephile. Makunendawo lapha bezokhona ngoba kunamaphepha azulazulayo akhankasayo anxusa abantu ukuthi bayohlasela abantu bokuza okuthiwa ngabo Operation Dudula, lapho kuzobe kuxoshwa khona abantu bokuza. Siyaqoqhuzela izindlalwane zeZimbabwe ukuthi zisuke kulezo zindawo, ezindaweni ezingathi zinokuphepha nokuthula, ngoba isimo sikhomba sobala ukuthi nalabo abanezincwadi sebengahle bahlaselwe kanye nalabo abangenazincwadi. Ngakho isimo kasimanga kahle, kanti njalo nohulumeni asimboni ephakama okwanele ukuthi avikele amalungelo abantu bokuza, labo abahleli kulelizwe ngokusemthethweni kumbe noma bengekho emthethweni okusemthethweni. Kodwa akakufanelanga ukuthi abantu bazenzele bathathe umthetho bawufake esandleni sabo bagcine bebulala abantu. Uhulumeni kasimboni esenza okwanele ukuthi labo ababulala abantu bokuza bahambe enkantolo baboshwe. Kungakho sithi isimo kasanga, siyakhuthaza abantu ukuthi baziqaphe zonke lezi zindawo lapho kunodlame khona, bazixwaye bakuthi bahlale lapho, basuke kwezinsuku ezithize bahlale lapho kuphephe khona, ngoba isimo asimanga kahle eqinisweni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu.
Asambeni madoda
siyovota, sivotele.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zikhathazekile ngokulutshwana babantu ababhalisele ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Isigaba sakobulawa yiso esihambela muva ngabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili alengxenye 254,000 ababhalisele ukuvota, silandelwe ngeseMatabeleland South esile 259,000. Kuzobuya iMatabeleland North yona elabantu abangu 335,000. Lokhu kutsho ukuthi izabelo lezi zilakho ukuqunyelwa indawo zabameli bedale lephalamende lakumakhansili ama-constituencies. Isikhulumeli somanyano we-Ekhaya Vote 2023, inhlanganiso ekhuthaza ukubhalisela ukuvota, umnumzana Nkosikhona Dividi uthi abantu kumele baphume bayibhalisa ngobuningi lapho sokuqutshwa uhlelo lwe-mobile voter registration olokungena ebantwini iziphathamandla ze-ZEC ngenyanga ezayo kanye lakunyanga kamabasa.
Lokhu kuyethusa kakhulu njalo kusinika umlando ikakhulu njengeKhaya Vote, ngoba inani elincane kakhulu kuma-registered voters iBulawayo, kulandelwa iMatabeleland South, kulandele iMatabeleland North. Okutsho ukuthi umsebenzi weKhaya yikho lapho esigxile khona. So sifisa ukuthi siqoqisane labazali, sibonisane ukuthi singathini ukuthi abantu baregister ukuvota, ngoba lokhu kutsho ukuthi sesizabuswa ngabantu abangekho kuregion. Lokhu kutsho ukuthi endaweni enjengakobulayo kulama constituents angu-12 seyagcina sengu-9. Okutsho ukuthi siyabe silabantu ama-representatives ethu esiwathumayo ukuthi ayesimele ephalamende abe lonke besiba malutshwana. Usokuzathi ku-increase esingathi i-marginalization esivele sikiyo. So kutsho ukuthi kuqakathekile ukuthi ngabe siyaregister ngobuningi sibe kwazi ukuthi simentene ukube si-increase ama-seats ethu esilawo ephalamende, kuze ukuthi nxa sithuma abantu, sithuma abantu abazasimela njalo begoqe imithetho ezasincedisa njengabantu. Lokhu futhi ngigcizelele njalo ngithi i-resource distribution ikakhulu ku-national fiscals ibakhayela kakhulu inani enjengayo naleyo yokuvota, ukuthi ho endaweni enje kule mali engaka, kula bantu abangaka so singafaka imali engaka. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikukhayele futhi ukuthi even into ezinjengabo service delivery ziyaaffectwa kakhulu ngenani labantu abarejistileyo ukuvota. So nje eKhaya Vote kuleli viki sukusela kusasa kuzoke fika i-Friday sabe singena kuma communities lapha kobulawayo, sixoxisana nabazali ikakhulu endaweni lapho ade kungela ama MPs khona okuzaba lama by elections. Sixoxisana ngoba mhla ka 1 February kusiya mhla ka 28 February kuzaba le mobile registration please. Esikufisa ukuthi laba semaphandleni lawo bephatheke kunhlekezwa lezi zokubhalisa ukuvota, sikhuthazane eKhaya Vote sithi kuqalise ekhaya, asikhulumeni ngendawo zokuvota sisekhaya.
Kuyini ongakukhuthaza abantu beMathebelelendi laba kobulawayo abalakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yokuthi balutshwana ababhalisele ukuvota?
Engakukhuthaza abantu ukuthi asiregister ukuvota njalo sivote ngoba kaningi abantu basibuza ukuthi singavota kuyatshintshana ngisingavota kuzathini kodwa emfisi ukuthi sikhangelisise sikukhangelisise ukuthi khona nxa singavotanga kumbe nxa singaregister ukuvota izabelo zethu ziyaqunywa kuthi uthi vele siyachaza sesingana sikho eZimbabwe njalo sesikhangela ukuthi iresource distribution kukhangelwa abantu ukuthi bavote njani bese sikhangela futhi service delivery lapho esihlala khona thina eMathebeleleni khona lapho kungaba seMath North kungaba seMath South kumbe kungaba seKobulawayo khona la yizinkinga ezikhona zona lezo kumele ukuthi siqondane lazo njengezakhamizi siyenze idecision yokuthi hayi siza participate esikufundile iminyaka yonke le edlule sikufundile kodwa into yokuqala kumele siyenze ukuthi asiribhalise nini siyevota
umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi owe ekhaya vote 2023
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkosi
Asambeni madoda
siyovota sivotele
inkosi lezano PF lithi livavuta izihlalo zonke ezizancintiswa kukhetho lwamabhai elections ngenyanga kaMbimbitho ibandla lezano PF livame ukunqoba kukhetho lwamabhai elections kuza kuba lokhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente angamachumi phose amathathu 28 lamakansila edlula ikhulu 106 kukhetho lwamabhai elections sixoxele siphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ibandla lethu elezano PF lihleli lingena ebantwini ngezikhathi zonke lifuna ukubana liyenze izinto ezizabisa inhlala ngcono ebantwini nanga amabhai election asebuya asesondela thina njengebandla lethu elezano PF sizimisele njalo siyenza amalungiselelo wonke okubana sikwanise ukubana sifake abantu abazasimela kulowo mncintiswa kwamabhai election siyakwazi ubana i-history yasitshela ukuthi vele asikaze sinqotshwe kumabhai election ngoba siyabuya sikankase singene ebantwini sibatshengise ukubana iphutha debelenzile ileli basebelungisisa ke khonapha kumabhai election sokungena abantu bebandla lethu elezano PF
manje ngokubona kwakho ubona ungani ibandla lezano PF lilakho ukuthatha na izihlalo eziningi kumabhai elections azayo kuzigaba zonke zelizwe
abantu abaningi ezindaweni eziningi lapho kulamabhai elections khona kukakhulu emadrobheni lapha kobulayo laseHarare omtare lendawo ezitshiyene-tshiyene kungananzelela sekule 21 years belokhu befake i-MDC ezihlalweni zona leziyana manje nxa usukhangeleke ukonakala osukwenzakele kakhulu emadrobheni lapha khangena imigwaqo isifile abantu amanzi abawazi aphuma empompini amasuweji ageleza indawo zonke konke lokwana kutshengisa ukubana abantu kade bebafaka bebabisela ezikhundleni ezizokwangabokhansela kumbe MP ngabantu abangabambanga kuhle udaba lokuthuthukisa izindawo zabo lezi so khonokwana sesibabonisa abantu sibatshengisa ukubana hhayi libazamile kwehlule phendukani ngapha ekhaya silungise ubone-ke ubona kuyaba lenqubela phambili enkulu kangakanani ngakho-ke hhayi sizimisele sesiredi ngabuye sinqobe njengoba vele sihlala sinqoba
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkosi
Asambeni madoda
siyovota sivotele inkosi
Asambeni ezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi nanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani awethulwe izolo Lolu gatsha luthi njalo kulabantu ababanjwe leli gciwane le-coronavirus abangamakhulu afika phose amane 382. Iningi lababanjwe leli gciwane abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 ngabesigaba seMashonaland East, kulandele abesigaba seManicaland abangamashumi phose ayisithupha 59. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 bazinkulungwane ezifika phose ezine
3961. Lo umsakazo weStudio 7
sisakaza ezimbabwe lisizwa sephuma ngapha a Voice of America eseWashington DC. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi abafaka amabhakani okukhumbula abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi asebhonjwa ngabantu abangaziwayo kwakuvele kungekho emthethweni ukufaka la mabhakani. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hoax lithi owayengunkosikazi kamsekeli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa uqulekile phandle komthethwandaba izolo eHarare. Umbayiwa ubesemthethwandaba ethoniswa icala lokufuna ukuzitshadisa yena umkakhe uChiwenga elele esibhedlela egula engazi icebo likambayiwa, kodwa yena umbayiwa uyalilandula leli cala. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iyeze likangqwaqwane litshaye izwekazi le-North America latshiya inkulungwane zabantu zichithelwe amandla kagetsi njalo zingenelisi ukuvakatshelana. Iinkulungwane zendizamtshina zehlulekile ukuphapha zisuka kwele Melika ngenxa yomqando lo owesnow. Amapolisa kwele India abophe umfundisi kumbe imonk yokholo lwesiHindu ekhuthaze ukubulawa kwabantu abokholo lwesiMuslim abahlala kwele India. Amapolisa athi uyathi Nasingana Giri wakhuluma amazwi la emhlanganweni owenziwa nyakenye ngenyanga kaMpalakazi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, Studio 7 linjani lapho bantu benkosi? Kuyakubona sibili kwenzeke izo zelimi nenyawo kuthi imali bazidlela abakhulu. Siyazi ukuthi kuzaphetha ngani. Sihambeni ku-2023 sibone okuza kwenzakala ngoba sokuthumathi lokhu kuzeke ngakula abantu bephila. Cela amathwa uyayizwa amabandla wonke abambana kuthi into enje ihulumende khona kuphela singadinga ukugawula abasudayo. Izingane ziyahlangana sinqondo sibonini kanti usegcikeni kukhanya nje kuyini okuhluphayo.
Yebo 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 kustudio 7 ndabalaleli. Ye hayi ngiyajabula kakhulu lami ma umlayezo wami lowu ungavulwa abantwana beZimbabwe bawusho. Ye thina sifisa ukuthola umuntu ongasikhokelela elizweni lethu siqhubekele phambili lathi kwanisa ukuthola imisebenzi kwelakithi. Kodwa amabandla afana lala agcwele ukudlala afana leleli likamonzoreleli kumbe yena umonzorele ngegcwele ukudlala but nyinzabala konke ngoba wafakwa ngabantu be-MDCT ukuthi abe ngupresident webandla lelo. Lapha la ehluleka ukuthi ngupresident lapha ngcono libiselo makhube la. Umuntu lo vele kala sifiso sokuthi ilizwe ibandlaleni likhokhele ilizwe ngoba vele ungalalela inkulumo zakhe ungakhangela lokwenza kwakhe la ngendlela elivumelana abakhokheli be-MDCT abavumelana ngayo asonto lingamvumela litho ukuthi uMonzora uthezi zangena kukhetho CMDC Alliance linalikwazi ukuthi yi-MDCT libe selivuma kona lokho. Seliqothela abantu ke lo muntu lo. Seliqothela abalandeli benu bebadlale MDCT lo muntu. Lanxa ke bese lesifisa ukuthi sizame ukukhetha lona ebadlale MDCT. But as long lithethe umuntu ogulayo lamfaka phambili ukuthi ungenza sikhokelela. Obviously manje kumele nathi amaphilisi uzahlala phansi, manje ngadlalanga phansi sokumele akhohlwe lokuthi siya ngapi ngapha kwinguye simlandela isinto yasikhokelela. Hayi bantu beMDC Alliance, beMDCT njengoba selingabantu beMDC Alliance ngenxa kaMonzora futhi. Hayi zamani ukudinga umuntu ozakhokela ibandlaleli. Hayi ngoba uMonzora hayi yakugula lo muntu lo.
Yesanibona nisanibona nokustudio 7 njani sibonge clips kubindaweni sethulela zona. Hey nya dumala kakhulu into eyenzakala esidakeni plaza lasesidakeni ngo-December bekumhla ka 22 ekusembeni lapha enyama endlovu e-police station adibana namadoda ayeluhlupho lwendaba eplaza leyana eyindoda leyana yathi ngugumbo inabasebenzi bayo ukuthi kade beyovuna izitshalo belimile lapha eplaza waboshwa nabasebenzi bakhe nalo ubhuti wemkhashi bethuka ukuthi bezothatha izilimo bezise kumarket waboshwa balala lapha ngavuka nami ngibuyela kusuka kwakhona ngabathola mpeni indaba yakhona iloke isiphansi phezubalala khona lapho kokuthi bake bathobana namaphoyisa ensukwini ezedlule. So ngizwa nidumala ukuthi umuntu ozathi ene-full document eyokuthi owner yeplazi kuzobuya umuntu wezanu p f obet mpofu ezovala abantu emaplazini nabo kokuthi balimile lezilimo zikhona. Angazi abantu bakithi sebabanjani abasenawo unembeza kuyangilimaza singabantu bakithi sihlukumazane ngale ndlela. Angazi ukuthi independence le yavotelwa izanu PF yiphi ngoba abantu bakithi abasenakho ukuthula osekukhona sokuthi kuhlukunyezwa ngamapolisa kumbe kuhlukunyezwa izanu PF. Ngiyabonga sengathi le message ngafunda kodwa ngizwa ubuhlungu kakhulu ukuthi uma bezavalela abantu eplazini labo nokuthi ungananzeleli obhedi mpofu amaplazi akhe aqala from Nyama Endlovu uzuyefika e-White kanti kasuthi ngani kaneli ngani ngalokhu onakho okhulumayo ngugilbert gala etholojo. Ngiyabonga.
Awu salubonani salubonani kustudio 7 okhulumayo ngujay moyo ngajabula le audio ma ingafundwa. Siyacela khona ngapho ukuthi like lisikhulumele lo Monzora ukuthi engazoyenza njenge last bone elizweni kuyaphazamisa labantu akade bemlandela linake ukuthi umuntu lo nguye olihluphekisayo. Nawe sefuna ukungena ngegama lithi Alliance kuhamba njani ngokwakho kwe-TC lo kwela kame kancane engazophazamisa engazokuthi siyakholisa amailizwe lihlupheka kanjalo.
Salibonani bahlobo salibonani ixolisa ukungena kumbe kamvunyelwa kumbe uvunyelwe. Sathi ngokusendelwa le number kwathiwa ngintsha e-studio 7 ngaphuma kuleyana ngangena kuleyi manje kangisatholi inews ezihlobo zami mani ngabe liyangizwa bo-admini sengicela limbisele kuleyana sekumnyama ngisazwa ngempilo yasekhaya limbisele kuleyana kwenze ndikwazi ukuthola lami i-news. Ngiyazibonga ngokuzithoba bakithi xolise mabe kungafanelanga ngingena.
Ye sanibonani ku-studio 7 lonke basakazi. Hey hayi ndiyabonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lo kodwa ke hey sihlala sinombuzo odwa nje kakhulu namhlanje ngifuna ukukhulumela phezu kwe-Mthakazi Republic ukuthi Mthakazi Republic mayithi yona ayisangeni kuma-elections ama-by-elections wonke nje ama-elections yona ithi ayingeni yona. Ngicela ukuthi Mthakazi Republic yona kahle kahle iyini ifuna ukwenzani ngoba into yonke le njongo yabo ma ukuthi aba-contest kuma-elections kushuthi vele ayikho totally ngoba ma bona befuthi noma bafuna ukufaka imithetho ukuthi bacela ukuthi kuqinyizwe noma kwenzweni bamele bekwenze belama member of parliament belama councillors bela yonke lento. So bona abantu bazobe we are from Norway beclaim izinto bayiparty noma bayini ngicela nje khona abo beke nabe khona abamthwakazi ke bengichasisele nje khona lapho. Ngiyabonga kakhulu ngusidumo lapho eJohannesburg.
Hayi khona ngapho hayi thina siyaphila sinandi indaba zenu siyakholisa
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezimelika uMongameli Joe Biden unanze ikhefu leMartin Luther King Jr. izolo ngokukhuthaza uZulu weleMelika ukuthi agcwalisise umsebenzi owathiwa nguKing okulwela amalungelo oluntu agoqela ilungelo lokuvota kwabantu abensundu. UBiden usole ibandla eliphikisayo lama-Republicans esithi libumba imithetho ejonge ukuvimba abantu abamnyama ukuvota.
ngakho uthe abantu kumele babambane benqabele limthetho. Amalunga emuli ka King wona ekhokhelwa indodana yakhe uMartin Luther King Jr. III atshengisele ezitaladeni eWashington DC esithi iPhalamende kumele yethule umthetho oqakathekileyo wokuphatheka kwabensundu leminye imihlobo elabantu abalutshwana kuhlelo zokuvota iVoting Rights Legislation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
Ama-states amaningi aliqakathekisa ngoba uMartin Luther King wayemelele wonke muntu oyi-minority ngendaba ze-voting rights, civil rights, le-human rights. Siyabona ukuthi futhi uthi umfundisi uMartin Luther King wayecabanga ukuthi by this time yathesi ngawuthiwa abantu abamnyama, abantu abangama-Hispanic lama-Latino lama-minority everywhere in the world ngawuthiwa ama-rights abo aqakathekiswa. But siyabona ukuthi 2022, 17 January, lokhe kuyinkinga. Siyabona futhi ukuthi ku-Senate sibona ama-Democrats wona angeniswa ngabantu abamnyama in Georgia, le-Michigan, lama-states ayengathi ayesehluleka ukuwinwa ngama-Democrats, abantu abamnyama came through for them. So esikubona okwakathesi yikuthi ama-politician, whether is Republican or Democrats, badinga abantu abamnyama during the voting time, but ukuthi bafake ama-legislation or ama-policies ancedisa abantu abamnyama, ngoba i-poverty sibona ukuthi yiyo ehlupha abantu abamnyama, health facilities, imsebenzi, lokuholiswa kwezimali sibona ngathiwa kulama-disparities le-judicial system. So yinto yeleyi ebuhlungu ngendaba ezaziyilwelwa nguMnumzana Martin Luther King ngesikhathi sakhe.
Alubana ephila ubona ngani beya kuthini ngemithetho elethwa ngama-Republicans, ama-Democrats athi ijonge ukwenqabela abantu abamnyama lamanye ama-minorities ukuthi benelise ukuvota ngobunengi kanye lendlela nje abantu abamnyama abalokhe bephathwa ngayo?
We hope ukuthi abantu abayimajority abelungu they will reconsider ama stances abo ngendaba ze voting rights, ngoba siyakwazi ukuthi abaningi bethu abamnyama in a lot of states ukuvota lama voting rights have been the pillar of our communities. Abantu bakufela lokho, abantu lokhe belwela the right to vote. So ngithi mina ngathiwa ubaba umfundisi uMartin Luther King ephila lakathesi, he would not be happy with the events that have taken place.
UMnumzana Tim Muringayi ucubungula izombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kulezizalwane zakwele South Africa ezidudula abokuza, ikakhulu abavela eZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhathazekile ngobulutshwana babantu ababhalisela ukuvota ezabelweni zeMandebeleni. Ibandla leZANU-PF lithi lizabutha izihlalo zonke ezincintiswa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lwama-by-elections njengenhlala yenza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.